Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kumpalakazi 2018 olamukelayo ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Kembo Mohati uthi ngamanga ukuthi kule nkulumo zokubumba uhulumende womanyano phakathi kwe MDC leZANU PF umphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi usekhulumela abaqondisi bamankampani agoqela iNational Foods leDelta Corporation ukuthi engavali amasango ngenxa yokuswelakala kwedola leMelika.
Sifonile ukuncedisa, khuluma nje ngengathintana labo, kangiboni phezavala.
Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo wethula amacebo okuhlenga isizwe zikamthwakazi ebunzimeni bempilo.
Isikhathi sifikile ukuthi wonke umuntu aphakame, aphakamele indaba yakithi. Akunamuntu ozoba yipassenger kuleli moto. Wonke umuntu bakamele isandla kwisteering wheel.
Umhlangano omkhulu webandla leZANU PF wenziwa kanye ngomnyaka uqala lamhlanje esigodini duze la kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi ngamanga ukuthi kule nkulumo zokubumba uhulumende womanyano ezenziwa phakathi kwebandla leMDC leZANU PF. UMohati utshele iphephandaba leThe Chronicle ukuthi nxa bekhona abafuna zibe khona lezo nkulumo zingenziwa kodwa injongo ingayisiyo yokubumba uhulumende womanyano ngoba ibandla leZANU PF lilamalunga amanenge kakhulu awedalele ePhalamende. UMohati uthe kumele ibandla leMDC liqale livume ukuthi uMnangagwa nguye umongameli ngoba wanqoba kukhetho. Umphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi usekhulumela abaqondisi benkampani yeNational Foods leDelta Corporation eHarare lakobulawayo ukuthi bengavali amasango. Amankampani la ethule imbiko yokuthi asesalelwe ingqoloyi lokunye ukusebenzisa ngenxa yokuswelakala kwedola leMelika okuzabangela ukuthi avale ingxenye zamankampani la ezisebenzisa ukuthengwa kwamanye amazwe okufana lengqoloyi eyokugaya iflower lokunye ukusetshenziswa ekuphekeni amanamnede. UNdlovu uthi ukhulumisane njalo losiba lukhulu webhanga elikhulu elelizwe umnumzana John Manguja wamcela ukuthi adingele amankampani la amadola eMelika. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loNdlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngenxa yesimo esithola sesikiso wonke lawa amakampani asekhangelele kuhulumende ukuthi abanike i-foreign currency. Uhulumende kaprint imali, uhulumende kayiprint i-foreign currency. Kumele omunye umntwana angene emgodini ayegebha igolide alithengisele uhulumende. Yikho lapho esithola khona i-foreign currency naleyo. Kumbe i-chrome, only 5 products lapho uhulumende athola khona i-foreign currency. Okuthi ukuthi kayisoze yanele. I-Delta itholile ukuncediswa. Khuluma nje ngengathintana labo kangiboni phezavala iNational Foods ikhulumile le Reserve Bank inkulume labo abe Reserve Bank kuyona leviki esigqibileyo labo batholile usizo akade belukhangele kodwa bevele bengakubambanga ngendlela mangingakuphatha njalo lokho ngoba babe belomhlangano no governor phambilini ngokuba befake istatement sabo lesiyana bavumelana indlela okuza setshenzwa ngayo pho la uthi wethu ku governor sebona sebefakile phansi well kuyatholakala kasikwazi ukuthi obekujonge yikuyini but kangiboni zombili zonezo zezavala
imali le yohlobo lwe-bond notes ukhanyazani yiko phela insika yangkhona ukwenza ukuthi abantu kube lokuxokozela kangaka ukubona njani khonokho
ake sivumelane ukuthi abantu bayabe be-generalize isikhathi sonke sibe sisebenzisa ibhondi kuze kwafika umhla ka-1 Okthoba asizange sawubona ubunzima lobo njalo umuntu angathi i-bond note ngizalandela mina ngimbuze ukuthi phela i-bond note leli in terms of ama-transactions it accounts for less than 5% hambe singakhala ngebhondi ngabe bathi bona i-RTGS ngabe ngithi ya lapho liyakhuluma ibhondi nxa sikhangela ngesilinganiso liphansi kakhulu kuma-transactions esiwayenzayo elizweni ukuthi singakhala ngalo njalo ake sikukhangela ukuthi khonapha esadiki uzahamba uye emozambique kumbe kuthiwa yimotekhaya kumbe kuthiwa yini isebenza emozambique kuphela ipula lisebenza ebotswana kuphela ikhwahla lisebenza ezambia kuphela angitsho ukuthi i-bond not liyi-currency kodwa siyalisebenzisa njenge-medium of exchange njalo lincane kakhulu ukuthi singakhala ngalo okuyikho sibili abantu abakhala ngakho ku-bond not yikuyini right ngibe sengithinta mina ngithi yebo i-RTGS iyasilimaza ekuthini inani lemali esebhenki liphezulu kakhulu kalilingani lenani le-foreign currency ekhona yikho lapho engingathi mina ebantwini hhayi singakhuluma sizwisisane nami ngiyavuma ukuthi and lokho sikuvumile njengohulumende nxa uzwile bekhangela uminister we-finance kunye lo governor we-reserve bank ukuthi ama-treasury bills aphiwayo lawana abe maningi kakhulu isikwerede sethu esa-local domestic debt ephuma ngoku-ishwa ama-treasury bills siphezulu kakhulu yingakho ubona uhulumende sithi ake sibophelini ama-bond austerity for prosperity sizama ukuthi sidile linto ezifanana lazona lezo
alo-ke ngumnumzana Ngqobizithama Ngaliso Ndlovu umphathi intambo zamafekitali ubexoxa le-studio 7 ecingweni ekobulawayo Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele yakuqala ukukhethwa ngamakhumalo ngemva kokunyamalala kwenkosi uLobhengula umnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo uqhube umhlangano loZulu eJohannesburg ngempela viki. Enkulumeni yakhe uKhumalo othembise ukuthi uzasebenza lohulumende weZimbabwe ngesikhathi ekhokhela lokuvikela isizwe sikamthwakazi ngendlela uLobhengula lomzilikazi ababesenza ngayo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Elihubo ebelihutshwa ngamabutho enkosi uBulelani Lobhengula kamzilikazi ngesikhathi engena endaweni lapho umthwakazi abethe gwaqa khona elinde ukumbona okokuqala lembongi lazo bezikhona zihaya izinyane lesilo. Yona inkosi ayizange iphozise amaseko yahle yatshela uZulu ukuthi izaqeda indlala yokuswela lokuba umhambuma kaze lusile kwesizwe sikamthwakazi.
Abantu emakhaya basokoliswa ngamanzi. Sohlangana namanye amagiwa ukuthi basidesignele a solar paneled drill system that will drill deeper than your normal drill systems. Sifuna ukwakha nesibaya senkosi. Sahlangana nenye i-scientist ukuthi isidizayinele i-biogas system will give you electricity.
Ngacitha ngasikhathi wahle wethula inhlelo asizilungisile ezokuphucula impilo kamthwakazi wagcizelela ukuthi akezanga ukuphikisana nohulumende kodwa ukuzokhokhela amahlaba ezulu ngokomdabu.
Isikhathi sifikile ukuthi wonke umuntu aphakame aphakamele indaba yakithi. Akunamuntu ozoba i-passenger kuleni moto. Wonke umuntu bakabe nesandla kwi-steering wheel. Sihlangana sonke ngendaba yobukhosi. Sithatha isinqumo day by day ukuthi sifuna ubheka ngabe sisonke sihlangene simanyane.
Bakhona ke abebelokhu benguna bethi njengoba umkhosi wokugcotshwa kwenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi mhla ka 3 Mbimbitho lonyaka wavinjwa nguhulumende weZimbabwe kungane sebizwa ngokuthi inkosi. Induna uNdiweni uMdlandla ukheswa inhlanhla yamangwe osuke khonale entabazinduna esiya emkhosini wenkosi uthi labo sebengemuva kwendaba.
Sesikhuluma ngenkosi egcotshiweyo egcweleyo mathupha yagcotshwa ngesintu sakithi kombulazi mhla ka 28 September 6:15 ntambama.
Esekhuluma ngabanye labo asebeziveze ngokuthi bazinkosi zesizwe sikamthwakazi ukheswa uthi inkosi ubulelani nguyeyedwa okhethwe ngamakhumalo kanti nguyeyedwa osendo lwakhe ludabuka ngqo enkosini uMzilikazi.
Einzalo ka inkosi uHumphrey. UHumphrey lo einzalo yenkosi uPatrick.
Uqhubeka wathi inkosi lobhengula isekelwa izinduna kanti kungekudala iza kuyahlala kobulawayo ivuselele isigodlo sabokhokho bayo. Le yinto ethiye intokozo kwabaningi abebezolalela inkosi ikhuluma. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Umhlangano webandla lezanu PF oyenziwa kanye ngomnyaka oyi-People's Conference uqala lamhlanje esigodini. Iphephandaba le-The Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wazisa ukuthi ibandla lezanu PF yilo elilamandla kulo hulumende. Ngalokho ibandla lizaphuma lezinqumo zokulungisisa umnotho welizwe. Ubulembu benewzimbabwe.com buthi osakhulayo wayelisotsha kodwa wasuka waya kubandla le-MDC umnumzana Hepson Ncube obengukhansila e-Country Park ekubandla le-MDC kasekho. UNcube obeleminyaka engamathumi amathathu wayelilunga lenhlanganiso yetajamu kasesijikile wabotshwa kanenginengi elwela amalungelo oluntu ubhubhe izolo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo +12024650318.
Sanibonani bantu bakithi, nina elilaleleyo umsakazo wa-Studio 7. Mina uPaula kwami uPaula ngisithi le ndaba leyi mina ngokubona kwami ngibona ngathi ayisebenzi le indaba yokuthi kuthiwa kufanele ukukontest umuntu ona more than 50 years, ngoba la bantu bakontest obona oMnangagwa nabo Mgabe sokwabehlula kodwa babele more than those years. So what is the issue yokuthi bethi abafana abancane abafuna ukuphatha kahle ilizwe kube into enzima? Labantu abathatha umhlala phansi ngoba sokwabehlula umsebenzi nje kube bhibhizi betshontsha bebulala ilizwe lakithi. Elungathi uma uthi uyakubukisiso into wakhona iZimbabwe, it was the bread basket of i-Africa. Namhlanje siyahlupheka, sesibhizi sesihlala kwamanye amazwe kubo South Africa siyatshaywa, kuthiwa siyantshontsha yonke into nje, into embi ithiwa ngabantu beZimbabwe. Abake bashiye phansi kuke kungena abanye abantu. Igama nginqoba izitha Ncube ngobulawayo ePhumla South, kodwa ngiseSouth Africa kwamanje. Amen.
Salibonani, linjani? Mina ngingubhilivu Nyathi eGwanda epelele. Sinalapha inkinga esilayo inkinga yezikolo isecondary school. Kasila secondary school. Abantwana bahamba 7 kilometers from here besiya esikolo. Badlula amaganga. They have to travel 7 kilometers besiya, 7 kilometers bephenduka, of which is not good. Sicela uhulumende wethu weZimbabwe esizamele isekondari endaweni yethu ngoba abantwana bathwele nzima. Kabasitholi isikhathi sokubala, bahlala nje ipass rate yabo iphansi ngenxa yomango lowo. Ngiyabonga uma singathola usizo.
Alawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 0012024650318. Lisitshele okwenzakalayo ezigabeni zenu, libingelele izihlobo labangane njalo kethe lengoma elingafuna siliqhunisele zona emoyeni. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umuntu kade ecathangelwa ngumongameli Donald Trump ukuthi uza kuba nguye ozathatha isikhundla sokuba ngusibalukhulu wezenzakalo esigodlweni sikamongameli, umnumzana Nick Ayers osebenza ehofisini kamsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence useyalile lesi sikhundla esithi uzasuka kuhulumende ekupheleni komnyaka. Kuleyezi likangqoqwane elichaya ilizwe leMelika sikhuluma nje kathesi. Kule page elobulembu bokuxhumana enkundleni ze-internet ku-Facebook elithiwa lichabhini yilabo abaya kulo bezijabulisa bexoxa kugidwa. Kwenzakalani kanti echabhini lobulembu? Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleMelika edolobheni leIndiana, uMandla Calvin Gumbo nguye u-admin kumbe uShabhini King ngesilungu. Kesizwe ukuthi uMandla uchaza njani iShabhini yebulembu le ethiwa Mandla's Lounge Reloaded. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga baba Chris, kunjani?
Hayi thina siphilile, kunjani eIndiana?
Hayi njona siyazamela ukuphila lapha lacha. Yayazi impilo yediaspora ukuthi kunjani umsebenzi kuphela.
Ye, siyazi ukuthi wena ungomunye wabasakhulayo asebeyazakala kakhulu lapha ebulenjini ku-internet ngepheji lakho leli elithiwa Mandla's Lounge. Ungasitshela kancane nje ngepheji lakho leli ukuthi kuhamba njani?
Laphana ipheji laphana kuMandla's Lounge ipheji nje yokuthi abantu babuya bezozikhiphela i-stress, ipheji yokuthi akula muntu ojaje omunye ngomuntu, ungavunga uzikhorisele usijayivele, ungavunga uzixoxela kuphela. Vele akula muntu othethiswayo ukuzikholisela nje kukhiphe i-stress e-diaspora. Lawa yasazi isiZulu se-diaspora, so ikungalivuli ipheji ukuthi abantu bebuye bezozikholisela bezozijayivela yabo.
Baningi okunganani abalandeli bepheji leli?
Hayi kathesi sonke balutshwani 26,000 kuphela.
26,000 balutshwani?
Hayi sifuna bengene ku-120.
Okay. Ya, ungasitshela manje ukuthi wena uze uqalise ipheji lakho leli kwakuhambe njani, njalo bakhona yini ababekukhuthaza?
Mina ngaqala ngokwenza amavideo nje ngizijayivela, ngabona abantu khanya bayayithanda into le. Yiko masekuthi hayi kathi i-idea leyo thi ngise ngivule kule group phela, ngokuthi ngazenzile sometimes ngokublokwa because of ngatshaya ingoma ngo-Facebook bakublokwa sometimes. Ngaze ngithi awuthi uvule kule group maybe kungancedi. Ngaze ngabona igroup langikhona laqhayisa ukukhula, lakhula nje kuye lami ngayicabangeliyo. Ngayicabanga nje ngizeqina ku-5,000 but yo, abantu babuya bekijima. Nani into vele ade beyimelele.
Ngokutsho kwakho wena lapho phambilini uthe impilo e-diaspora lapha ingani iyakhathaza ngiyokusebenza asebenza. Ungasitshela nje ukuthi uyibona njani yona impilo ye-diaspora nxa uqathanisa le ekhaya eZimbabwe?
Hhayi, i-diaspora yabona ukuthi ekhaya, impilo ekhaya, I mean, yino ukuthi ngesilwane fathi home always be home, ungaze kube njani. Ekhaya of course iyachaza nje, ekhaya okuhamba nje usazivakatshela, kodwa lapha indawo nje ukuthi ungaziphilela ureyise imuli yakho ngokuthi kulomsebenzi lapha, and ekhaya kula phela msebenzi, ungazofunde njani ube lama-degree anjani, awungeke wawuthole umsebenzi, even ungazowuthola umsebenzi wangkhona vele awungeke wakwanisa ukuphila impilo ekhaya. Phela the only time ungaphila khona kuyi-hustler kumbe udiladile uthengisa khona uthole umsebenzi kanye kanye ukuthi 9 to 5 kalutshwane kalutshwane vele abakwanisa ukuphila ekhaya. Lapha e-diaspora yethu ufundile kumbe awufundanga, lo ngawungekho levi alapho uyaphumelela lapha, ulakho ukuzithengela indlu lakho, lakho ukuzithengela imoto. Manje ekhaya ukuthi uhambe ngemota vele kunzima ukuthi uzithenge imoto ekhaya. So mina ngiziphrisela zami impilo yalapha e-diaspora. Of course ngiyafisa ukuthi umuntu ngazingalunga 1 day sibuyele ekhaya, but hayi, lapha yikho kule nto yonke la.
Isiphenduke njalo kupheji lakho, kathi kungani kuthiwa yishabhini?
Vele lipawa, ipawa eli online, ipawa eli internet yona ngokwalo, ngokuthi vele ukwenzakala khonaphana vele ukwenzakala ipawa, yonke into yenzakala khonaphana. Nabantu nje ngama-Friday ngaze behlezi sebezitshayela nje ama-drinks abo, bonke sebekhanya sebezibukelela, abanye bengena betshayela. Vele lipawa eli online, but lona ipawa lilungile ngokuthi liyaseva imali. Asobhala ndaphumzisathe ngutshwala, uyabuthenga okwakho uzihlalele khonaphana, vele akula mali uyispenda eningi ngaphandle ulakho khona kolakho. So ibhawa eli online,
abangena ibhawa leli ngabanjani? Ngaba ku-diaspora yini kumbe bakhona labekhaya abangenayo?
Yelo muntu wonke vele abekhaya yibo abalithandayo ukudlula thina abanikazi ngapha e-diaspora. Abekhaya especially South balithanda, labe Harare bangena. So vele angungikamba amanga, ngelo muntu wonke abekhaya bakhanya balithanda ukudlula thina abanikazi bakhe.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli labalandeli bakho be-Mandla's Lounge?
Hayi, sifuna ukulivalelisa lapha. Bengisithi ngawungekho ku-Mandla's Lounge, bekuthiwa ku-Mandla's Lounge reloaded, wasujoyine la ungeni, but sicela ngawungena ubule-18 kukhwela kusuya phezulu, ngawo kumele ujoyine igroupu ngokuthi sabe sisijayivela nje. Kodwa na uthanda okwe-church kakhulu, siyakunika iwoni ukuthi ungangcono ungabuyi, ngokuthi ngathi sabe sisijayivela, sabe singafuni abantu abazojaja abanye. Ya, yikho ngilakho ukukhuluma nomzala la Chris.
Hayi, sibongile kakhulu. Hayi, sizangena lathi eshabhini sikholise mbijana.
Ngiyabonga kakhulu. Take care, baba.
Okay, bye-bye.
Bye-bye.
Lo-ke nguMandla Kelvin Gumbo, onguye u-admin wepheji elithiwa yishabhini ebulenjini be-Facebook ethiwa Mandla's Lounge Reloaded, ubekhuluma icingwani le-Studio 7. Kule pheji lelo lingaya khona elithiwa Mandla's Lounge Reloaded.
Presenting Abigail Mwimba, first CD and DVD recording, live in Bulawayo. Ladies and gentlemen, put it up for Abigail!
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuba sehlelweni.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle u-Abigail Mwembe ngubani kanti vele?
U-Abigail Mwembe ngumhlabeleli wezokholo, ngihlabela ngobulawayo, ngihlabela ngolimi lwesiTonga, Ndebele, Shona, but ngikhulisa kakhulu ulimi lwesiTonga.
Time!
singakhangelelani kukhefu lekhisimusi njengoba selisondele kangaka?
Kule single engiyisebenzayo engikhangelela ukuthi ngiyikhiphe just before ikhisimusi, i-challenge engisuka ngibe layo ukuthi ngingumculi oculayo ngapha ngivukela emsebenzini. So kwesi sikhathi kusuke kube nzima ukubhalansisa isikhathi sakho ukuthi ukwanise ukuthi uphushe kakhulu ngesikhathi uyabukhangelele ngaso. But ngikhangelela ukuthi ngikhiphe i-single just before Christmas. I started working on it, I think bekungu-October ngiqalisa ukuyilungiselela leyo single. So ngiyathemba ukuthi izaba i-Christmas gift enhle kakhulu kubalaleli.
Umnyaka ususiyaphela nje, ungathi ubunjani lomnyaka kwezokucula, uphumelele nanxa ukhangele?
Well, umnyaka low for me ubungumnyaka yes, ubunzima bebukhona, but ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi isipho sami sesizwakele kwamanye amazwe. So kulomnyaka ngizibone siyocula eBotswana, eSouth Africa, eZambia, ngaba namashows amalutshwana nje lapha ekhaya. So ngingathi nje ubufe ngamafitshane nje ngathi uvunyamo umnyaka ofe. Ngikhangelele nje ukuthi 2019 uzabe ungumnyaka ongcono kulalo, ngoba 2019 ngikhangelele ukuthi ngirekhode futhi i-album egcweleyo i-live ngirekhodela khona lapha kobulawo.
Likhona yini elokugcina ongathanda ukwazisa abalandeli bakho?
Engakutsho kubalaleli ukuthi ngiyabonga kakhulu usekelo lwenu. Ngiyazi ukuthi izinto azikholula kathesi. Ngiyakwazi ukuthi ungathi ebantwini buyanini siyagcula endaweni enje, buyanizosibukela lisisapoti. Asonto lula nje ukuthi umuntu akhiphe imali azobukela abantu becula. Sona isimo sinje. So ngithanda ukubonga kakhulu kubalaleli labalandeli bami uthando eselingitshengise lona so far from isikhathi ngiqala kuze kufike namhla. Ngiyabonga kakhulu, sengathi iNkosi ngayengezelela and that ukuthi lokho engikukhangeleleyo njengoba mbenchilo eliya ukuthi ngikhangelele ukwenza i-album ngo-2019. Ngiyacela futhi kubalaleli ukuthi usekelo lwenu olungapheliyo nothando lwenu ohlala lukhona luliyengezelele njalo.
Hayi, siyakufisela inhlanhla, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli abahle be-Studio 7. Libe lobusuku obuhle, iNkosi lenzele kuhle. Yimi u-Abigail Mwembe.
Intombazana elephimbo elimnandi u-Abigail Mwembe esigqibela uhlelo singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati uthi ngamanga ukuthi kule nkulumo zokubumba uhulumende womanyano phakathi ku-MDC le-ZANU-PF. Umphathintambo wezamafekthali uMnumzana Mangaliso Ndlovu uthi sekhulumela abaqondisi bamankampani asefuna ukuvalwa. Umhlangano omkhulu webandla le-ZANU-PF oyenziwa kanye ngomnyaka uqala lamhlanje esigodini duze lakobulawayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama kwezinye njalo indaba.